Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhla ka 13 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umchuchisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi akukho ubufakazi obutholakala kukante maunga kulokho asolwa kikho.
Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga le-TRC, uNkosazana Maureen Kademaunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abachuchisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga le-ZANU-PF.
Lebizo ukuthiwa nguStanford Dala Pole 12 Watts. Sizokuba lebizo ukuthiwa nguMphathiswa Ncube Pole 19 Watts.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapolisa asisebenzisa izidakamizwa lotshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo ele-TRC, uNkosazana Maureen Kademaunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abachuchisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likaNkosazana Kademaunga, uMnumzana Harrison Nkomo, utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umchuchisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi akukho ubufakazi obutholakala kukante maunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKade Maunga olilunga le-Citizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-TRC amabili. UCounselor Clade Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment where our system is has been exposed to its inefficiencies that such charges.
Leso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapoliseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale, lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapolisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla le-TRC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Promise Mkhwananzi, uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapolisa asebenzela abantu, hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
UMnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolangoba uwapha marara.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhanyelelwe ukuba ukhansila Mashojera uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJoseph usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-TCCC elithi kwaba lokuqilibezela. Inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Impumela yokhetho lolo lukhutshwe namhla yedulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomiti wesigaba seGwanda.
Sinebizo okuthiwa nguStanford Dala pole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa ngumphathiswa Ncube pole 19 votes. Accordingly, umphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson eGwanda Rural District Council.
Ncube uthi bazosebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasibilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona, isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo yamagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxa njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansela ka-Ward 1 eGwanda North obengithisana lo Ncube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yile lithola uku-chairperson, akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lomuntu. Okunye osekwasiphambanisa futhi ukuthi bekule quota system yabomama, i-women's quota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okusho ukuthi abe-ZANU-PF bangene be-unopposed bongisebenzi.
Ukhansila kaWard 10 umnumzana Malinkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhula ukhansila Linda Moyo oleminyaka kuzalwe ngamathumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha ukuthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi obaba abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansili angamathumi amathathu lane 31 njalo abangamathumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kude abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo umeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-TCCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
La lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugxile impande eZimbabwe. Amanye alawa amapolisa kanye lamasotsha avikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu wemanyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane hlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempilakahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is the needs of brothers and sisters who are abusing. Then you become tired of them, the abusive things, and they end up in them.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje Chikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela ukwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahlile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaca kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempilakahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini. Esilezindlezingu 40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama addicts laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama drugs asetshenziswayo ahlanganiswa mbanje o Christmas ama drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo Cerevita.
Obemele amapolisa usuperintendent Ed Morunganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go into the central meeting to start with this abuse. So many issues, this energy, pressure,
lokhu kubangelwa yizinto zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa kanye lokuzikholisisa ecansini kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcitshi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo Uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama rehab centers abakhona khonapha Victoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakosta from 450 to $800 iloko. So sesingakhangela futhi abantu banabo abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini epoor.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Isigodlo sikaMongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elamaRepublicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngamaRepublicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter uthe amaRepublicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elamaRepublicans. Ukuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube lobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe lokhu waba lokuthi ayindiva izinto ezimbi ezebusiness lomntana ke esenzakala noma ngathi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabe prosecuted izinto ezimbi ayezenza kubusiness. Nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabe ukuthi kuqondile ukuthi baqhubekele phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-office into kuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana ke esenza izinto ezingekho endleleni eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzisa.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lidale lePhalamende likhokhelwa ngamaDemocrats. Osokusenziwa ngamaRepublicans lokhu singathi yikuphindisela yini njengokutsho kwabanye kumbe kulecala elikhona.
Impica badala lekhona wabunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthize okwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo. Lokhu esikubona indlela amaRepublicans ahlongoza ngayo impeachment lay kubonisa sengathi kukhona okungazanga kwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo laphana kumnumzana uDonald Trump. Ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment leyi ngoba amaDemocrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le-impeachment leyi. Kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokhu okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi. Kungabe kuwukuthi izindlela ezinye asebezama ukuthi nabo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi. Ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozela ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningi lokho bamvotela ukuthi abuyele kulesana esikhundla. Yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha i-agenda yakhe eka Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Tifa Tuve ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwele Bhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abantu benza kanje. Now we send i-link and abantu ba-apply through that link. Then we pick the name from abantu na wabese send ama applications. Then from there we invite them for our interviews. Then we go through process yonke. Masa sifone, lutu mtu wankona ya qualify uti ezi, abuizu sitelenze. But wana lapo futi, wana yase so kuna zeleni, uti abantu bazita pa na abala liprimiso. Ya kumelana, mtele intete funega wila pa, mtele ama requirements funega yonga hapa. Avume enese kaya atu lako, that must be sila hapo tol uti abalako. Ngoba, kwezi ngezi nje. Kwelewe le certificate of nursing leg. Kwelewe le certificate of attachment. So kutu uwa wa involved kuke. Uya wazi kutu kuruma ngani. Ngoba uwe nzili. Kule ngezi ngezi involved. Like hosting. Uya wazi kutu hosta watu. Kutu kutuwa le license driving. Lapi sile problem nga kulu. Kwa na lapo kuma driving license kwa na. Kwa lumse na zuetu nga hapa. Ufuna umuntu ochayelayo yokuthola abantu abaningi ekhala mase yefika lapha abadrive and ngolomsebenzi ufuna umuntu ohamba ngenyawo so abantu bacina benikeza abantu abama license umsebenzi ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama shift yikubona bona sibekhala esikhathe nezinyo ha mina nginama shift mina kunje abalikhuluma iqiniso ngoba manje suka ngale khaya uyabe thola i license mase yefika lapha akwazi khona lokhu drive yabona then thina sesenza kanjani. So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola drive umuntu ngale msebenzini nesenze imali. Kanti mina kumele ngibe khona ngenze umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi sesidrayiva nala bantu esiyabe sikhulume nabo kahle besuke ekhaya ukuthi uyadrayiva dani uyadrayiva kanti umuntu kadrayiva yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kugcina wabuyela ekhaya kumbe sokuthela?
Sokunjalo belapha akulanto esingayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanike lokho zeni advice ngobana bazame ukuthi badrive. Then sitry for all means ukuthi sibancedise ukuthi basebenze ngoba ngeke sibakele bahlale phansi bengasebenzi. Ngoba umthetho wegovernment uthi wona manje sekuqalile selapha whether usebenzile kumbe ngasebenzanga mina simholise i-40 hours kukhona ku-contract khona lokho. So siyazama for all means simfake maybe umuntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-driver. Then uthola ukubana lo muntu osebenza simfake njalo ne-driver lo omunye a-driver. Usuka kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late afamele ayenza khona ama-single calls akhe ngenxa yokuthi use-drive umuntu onga-driving. So into yangikhona kahle kahle isikhathi senzima ikhona lapho ekudriveni.
Akulabanye
babe nama hours.
Ye, siyawuza kakhulu. Akulabanye ababalekayo kumbe umuntu icine dinga asylum.
Well, thina besingakabi layo isituation enjengana leyo. Abantu bebesithi mase befuna ukuzihambela bakhulume baswitche bahambe. Besingakabi layo umuntu ositshiya nje athi wasihambele. Umba ahamba edinga ukufuna ukuyasylum leyo kwamanje.
Emapetroleni khonapho-ke abantu bakuxhuma njani?
Okwamanje ngendlela esisebenza ngakhona angithandi ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la athi masesifikela bathole ukuthi angila msebenzi. Itholile amathenda akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala. Sizazofaka advertise, senze ama-links abantu ba-apply. But okwamanje besisathatha local ngoba silakho ukuthatha local abantu abasishayo. Abantu ababuya ngama-student abafuna ukusebenza things like that. Besikhethe research nje a few people ukuthi babuye bazosebenza. Ngoba si-avoida ukuthi sithatha abantu ekhaya babuyela abasuke bahlupheka ngoba ungakhangele umuma okhona ebantwini abaningi. Abanye basishiye abantwana, omunye wabuya nonkosikazi wakhe, omkakhe, things like that. Basuke lapho bathola ama-hours. Ngapho balama-rent ukuphela. Bahlala ezindlini kumele babhadale. Ama-rent alase ngaphe UK ama-rent angikhona phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjani khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent. Kumele athumele imali ekhaya. So we don't just tell abantu amanga ukuthi wozani. Besiyathatha ngoba wathi second just grabbing money from people. No, we don't want that.
umnumzana Thamsanqa Mpofu ukuhlanganiso eqhatha abonga asebekhulile kweLebhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBradford khonale kweLebhilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku-Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxalo Taboka Ncube weStudio 7.
Siyi-Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama, ikakhulukazi abasemakhaya. Sibafundisa lokubonisana ukuthi ama-business bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi ama-business lawo akhule kusukela kuregister i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abaningi abavela eMatabeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yiproject yakho?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abakugrade 7 oform 4 lama 3rd year aseyunivesithi sebesibancedisa nge-career advice. So i-career coaching yasebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogramu lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe ke kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabe ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy, obekhuluma ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Kuhlelo Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Siziqhibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leTriple C unkosazana Maureen Kademaunga ukhulule namuhla ngemva kokuba abathutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasotsha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ndafupatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.